Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela kweze kuseni mtwaka zomuhle mhlaka 2 kulwezi 2023 nguntunga milinkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-TRIPC umnumzana Takuzwa Ngazi wore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena ungaziwore, olokela liso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uza qhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-TRIPC njalo engumeli wabatsha ePhalamende umnumzana Takuzwa Ngazi Wore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. Ungazi wore uthunje ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhe elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu leizolo ntambama ungazi wore uthela nxa ehlukuluzwe ngalindlela uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right, so to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile. Ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani, lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe, isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqine saka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana Takuzwa Ngazi Wore ilunga le-TRIPC edale lePhalamende othunjwe ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edale lePhalamende ayathunjwa, abantu abalembono etshiyeniyo bathunjwa. Kuyethusa, akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulo muntu ongathi uthumba omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba kubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa. Ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapolisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba. Lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana.
angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapoliseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapolisa ama security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla eliphi elibusayo. Akukutsha, kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu be on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugeneral sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhole ukuthi amapolisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali ukuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniswe kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembona ejiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abathathwa ngama-80s bangapi, odzamara bangapi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mkoko wethethwa ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani uyazinukela ungcolile ulembali yokutshontsha abantu.
Isadagi izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe, ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ikukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So ama South countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even uDubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayasebephiwa imgodi, abanye baphiwa izimayini ngoba yithi lize esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi isadaki izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwelesikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela thinte ebala lokuthi uvela eZimbabwe unkosi eduzane laye uhle abe ngomkhayindela phansi ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula umangameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. KweleSouth Africa umangameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe iBorder Management Authority. Lokhu kutsho ukuthi sokuzaba nzima ukuthi eZimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezithengelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa kulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa ngamagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana umzana Titus Nxumalo uthi kumela abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulalayo, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, ikuthi sonke asimeni ngezinyawo sincedisane ukwakha abantwana, sincedisane ukwakha isizwe. Ungavela ukhuluma ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobu ungenzanga lutho.
Kukanti uMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi udaba lokuzonda kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto okwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane, ngitsho lakancane okokuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe nguMzimbabwe. Nometa kungaso uMzimbabwe, ngesizathu segovernment yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Alubana ngabe umbuso wakithi uright, neqiniso abaningi sebezi befisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawela izinto esingazenzanga.
UThebe uthi noma ngubani ukhangelela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwetaxi, itaxi ngichukombi, uqeda ukwehla uze umuntu ngakuyikuthi bekusehla umuntu ekhaya, uze abantu bemeyisa. And ma usithi uyakhangela abantu abameyisayo, la ubona ukuthi hawu bantu benkosi, lokhu doesn't fit ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weHlokwe uMnumzana Mkhululi Moyo ujonga umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhle esingayenza, awusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya sime saba khona ezomnotho, ezombusazwe, yikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu mbe singesemazweni lapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankona, hayi into ayikho right. Lanxa uphathi kwabantu kumbe usiphathi kwamazwana, uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvela eZimbabwe, eyi kusuke kungantu asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yokuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafactory ukwenza ukuthi abantu abatsha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ngo-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana, noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe abeZimbabwe babhensela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. Ichronicle ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, $209 million, ekuthengiseni ilithium kusukela ekuqaleni komnyaka. Izim Live yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TCC uMnumzana Dakuzwa Ngaziwore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Daddy kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
Siyamuzwa uKhalipani Phugeni ebiza abantu ngeziwula umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bedeliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uChabanga, njengoba uKhaliphani Phugeni ihambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo. Wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotshela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezoChabangu labo Ines Dube. Eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa li supporta izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga? Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azoba lethela ushintsho emathebeleleni. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina kasikuboni lokho ngoba laba bantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC bakhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyo babasicindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yababayenza esilwanayo. Sebesibizwa ngokuthi sine-tribalism. Hayi cha, thina sinayo i-tribalism, silwa le-tribalism, silwa lokucindezela, ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli. Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa ngoKhaliphani Phugeni nabo babo Sengezwa. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni yekuthi khona kungakaze kwenza ukuthi sokulama ama-by-election la sefunakala kwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise ekuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bebe sebethi abantu abangabasabafuni ngabezinye indawo. Emuva konke lokho kukhulunywayo kuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amaveti ahlale ekukhuluma lokho abantu laba abalwele inkululeko ukuthi izaphu yaginywa izanu. So izaphu yakhona ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yaginywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho sivukele kuya kuvota. Pho laba sibavoteleyo bazasebenza nini ke bona? Kwaza ukukhanya lokuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu odecala, ocala libibona bobabili labo uKhaliphani nomngakhe lomngani wakhe lo, nothi yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi labo balaleli nje lonke. Kwesisikhathi kulabantu abangasiwo mathebelele abazenza amandebele. Yibo namhlanje abaopposu Chabangu becashe ukuthi bethi bangamandebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabangu esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi la beke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe sibe sihloko sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabangu, kufakwa abantu bakithi, kufakwa amameya akithi, kufakwa amakhansela akithi, kufakwa amaMP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esishweni uzayenzani eNkomthwakazi. So labo abantu abanjalo uMatsheza labo abapho ngokukhuluma kuphela. UMatsheza bangabantu abadala kodwa bagxamanda kuphela. Kuright ukuthi kube lo deputy mayor wamaSwingo abana abantu bakokulawa bekhona uma noMatsheza. Kuright konokuyini? Hayi, bantu asizameni ukukhula mani. Singakhulu kwengqondo ukuthi asikhuleni, singakhulu komzimba, sikhuleni lengqondo mani. Siyabonga.
Kustudio 7, kustudio 7. hayi indaba ye MRP de hayi ingani ifuna ukudidaba ndingqondo kahle kahle ungathi ujoine ipart emuva usuzofika nje abo mdenda labo mfulo ngase sebefika ukuthi befike bebambe iCongress umqondi sebezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abalufunayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hhayi ambona ukuthi into i-right leyo ile seyimfanise nje i-EFF e-South Africa umalema lokho bamqoka esikhundleni kulokhu ebakhokhela kathi esikhathi bona ma kuthi abasasuthiseke ngobuholi bamqondisi kabaphumi bevula iyabo iphathi besi-chethe nalo mqondisi umqondi sebese ubuse right kakhulu unkomo wakho ke ngo-1962 wazwachiya sesajoyina izani ngo-87 so bona bahlushwa yini nomqondisi mayigokela i-10 years umqondisi athi amazonke la akasewabhaya izincwadi kwazi umqondisi bona sebephuna ukuzophambula ngoba sebethengwe izani sebethengwe izida lesiyizani bf hhayi asikuthandi lokho nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Lawo bekungamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani loluhambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israeli leGaza. Noba ngithi Israel le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access of into elula efana namanzi izinto ezifana namagetsi izinto eziqhakathikile nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo lempi yena leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe ukuthi dala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu especially kakhulu abantwana labanye aba-vulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebesifa besifa ngendlala le-malnutrition ngenxa yokuthi akuseko kwethu ngoba kungela ngoba njoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto futhi zibe via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi Dube?
Kuzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyagangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihlohlayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona yokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngweGaza noma ngwePalestine noma ngweIsrael akekho umuntu ofanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona yokuthi imizwe leMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel. Kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kusivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe yinkunzi ebusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lase Palestine iyo indlela engenza ukuthi lempi phele kodwa ke nqabe lokho beshushumbiza kanje besenza kanje balwisa ilizwe lase Palestine kodwa nqa sisiyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu base Palestine sokungumhlaba wonke jikelele amazwe lawo afana labo Melika oJoe Biden lokho abakhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanye amazwe abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine ngoba bayabona ukuthi lokho okwenzakalayo ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili and into yakhona isiphele udlame nxa sikhangela into le babunkomo abantu nxa bengayinazeleli uNetanyahu into ayenzayo wenza njengomntwana a spoiled child othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona abantu umntwana ochaya abanye abantwana kodwa ke lo mntwana ochaya abanye abantwana kube ukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze uloku umtotoza njalo nje uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona iworld war isisiba khona ngoba nanku uNetanyahu uhamba aza ebomba lelizwe lase Syria elingahlangana indawo lento eyenzakalayo kathesi babhizi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe lase Iran okuyinto engaphehla eyiworld war ngoba nxa bengabhomba ilizwe lase Iran njengoba besitsho ukuthi bafuna ukubhomba ama nuclear plant yabo kuzabe impi enyenziwa kakhulu kathesi ngumlilo ongalumatha njalo ngoba elizwe lase Syria ilizwe lase Russia selithelona abantu base Syria abayekele ukusebenzisa i-airport lana njengoba isiponjiwe ababuye bezosebenzisa i-airport econtrola yi-Russia kodwa ephakathi kwelizwe lase Syria okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje i-Israel yenza iphutha ihambe yebhomba leli i-airport esetshenziswa yi-Russia ivukile iworld war
umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekweleBhilitane singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kulobani ke laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesingisi uthi yena my mom said son stay away from politics she was right but at the same time no one will fight on my behalf Mthulisi Mathuthu ututhuma uthi yena interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini Themba Ndlovu indlovu enkulu uthini ke uthi yena ubaba Ndlovu in Zimbabwe there is a secret war Lotshe Nkomazana Hlabangani yena uthini uthi wena khalani zome bomakhala njalo uChabangu usalungisa kobulawayo Noma Dube Noma uthi kodwa kusani khona kubandla faki emoji lapha nomuntu okhalayo kuzoba lo praise melo kuthi ayi sibulaleni sonke phela ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini then kulo asan leya umandazi laphana uthi wena cry my beloved country Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini uthi God won't be silent then umbiko wokugcina uvela ku beauty siphatho khumalo uthi kunzima eZimbabwe shua Abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele ungene khona apho lawe ubone sikulobileyo ufake lawe ama comments akho mayelana ngokuyabe kusenzakala ikakhulu udaba oluyabe luhamba phambili hayi ke kwanele okwamanje siziphethe ngebe zihamba phambili Odokotela sebethumele igazi lelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani. yena ungaziwore oloke elaliso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesitilitshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo gwana kwamatukanduna.